Iningi labafelokazi lithi ngaphandle kokudula kwembadalo le, umthetho ndaba uthatha isikhathi eside ukuthi wabe ilifa okudala ukuthi izihlobo zihluthuneleyo mpahla. Unkosazana Sihle nathi ngumfelokazi njalo uthi seleminyaka ezama ukutshintsha indlu ibe sebizweni lakhe kodwa imali efunakalayo iningi kakhulu. Abafelokazi abangene lo mhlangano bafundiswe ngemithetho yokwabiwa kwelifa. Zalo unkosazana Thulani Dube uthi bebesemnyameni ngeminye imithetho ebavikelayo lapho bethiwa ngomkabo. Ngaphandle kwemali abafelokazi bathi bafuna eminye imithetho okwabiwa ilifa efana lale esithembo iguqulwe. Umqondisi wedale laphezulu ele High Court, Master of High Court, umnumzana Eldad Mdasa, uxwayise omama abasemendweni ukuthi impahla efana lezindlu kumele ibhaliswe ngamabizo omabili elikababa lelikamama ukuze kungabi lodubo lapho omunye ethe wedlula.
It's important to have joint registration of an immovable property.
Umkamongameli
welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa obekumele angene lomhlangano ngenelisanga ukufika njalo uthumele umsekeli kamphathi ntambo obona ngezabelo unkosikazi Jennifer Mhlanga. Uthi kuqakathekile ukuthi abafelokazi babekwazi limthetho ukuze bengaqilwa.
Injongo yesono njalo yikuthi sisebenzisane nani bafelokazi, omama labobaba abathiwayo, ukuba sivulane ingqondo sisimuke
loba nje unkosikazi Mnangagwa ephethe sithi imbuthano yakhe ayilani lezembusazwe. Abanye abangene lomhlangano bebegqoke impahla ebandla elibusayo elezana uPF. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.